Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamkela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhla ka 23 kuMpalakazi 2024 ngutabo kaNcube. Endabeni zethu lamhlanje. Idalele Mozambique Constitutional Court lithi ivandla leFrelimo hilo elanqoba kukhetho lwaqhutshwa ngomfumfu lonyaka lapho elalimelwe ngumnumzana Daniel Chapo kukhetho lukamongameli.
Amalela amanye bavale umgwaqo bathathe izikhiye bahamba la ngisho namanje amatraka khona asavalile umgwaqo kodwa-ke thina abanye ngenhlanhla sesabaleka.
Abadabuka eZimbabwe abasebenzela kwele Mozambique bathi abaphikisayo bavale ngci imigwaqo kulelo lizwe.
Ubhenjani umdlali olendumela sibili kwezomdlalo wenguqu njalo abaningi bebekhangelele ukuthi engaba ngomunye ozalincintisa kodwa mhlawumbe ngelikabathi emaphepheni akulamaphepha angasukanga yenela.
Uprophet Walter Magaya uBenjani Mwarumwari uThemba Mliswalo Farai Jere basuswa kukhetho lukamongameli weZifa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Idale leMozambique Constitutional Court lithi ivandla leFrelimo hilo elanqoba kukhetho olwaqhutshwa ngomfumfu lonyaka lapho alalimelwe ngumnumzana Daniel Chapo kukhetho lukamongameli. Idale leli lehlise inani lamavoti eFrelimo eyanqoba ngayo ngokuyisilinganiso sokuhlanu ekhulwini i-5%. Abaphikisayo abakhokhelwa ngumnumzana Venancio Mondlane abakhonona ngempumela yokhetho lolu lusanda kuqhutshwa abathi bazaxoxisana ngokwethulwe yi-Constitutional Court. Amapholisa labanye abezomvikela babulala abalandeli bakamondlana abalikhulu namachumi amathathu 130 abatshengisela emigwaqweni bekhonona ngempumela yokhetho lolu. Kusenjalo abadabuka eZimbabwe abasebenza kulelo lizwe labatshayeli bezimoto ezinkulu bathi kuyaxokozela elizweni leli okulabaphikisayo abavale imigwaqo. Ukuze sizwe okunengodaba lolu sixoxe lomnumzana Forget Mpofu odabuka eZimbabwe etshayela izimoto ezinkulu owehluleka kwamanje ukusuka eMaputo esiya kwele South Africa lapho alayitsha khona impahla etshiyeneyo.
Into eyenzakalayo njengasabo abatshayeli bamaloli amaloli amanye bavale umgwaqo bathathe izikhiye bahamba la ngisho namanje amatraka khona asavalile umgwaqo kodwa-ke thina abanye ngenhlanhla sesabaleka siyacasha kwamanye amagaraji lapho eduze nje omgwaqo lapho ku-N4.
Bathini khonapho eMaputo, bakwenzelani khonapho?
Lokhu bathi bona bekwenza bebekade befuna ukuza ama-results ukuthi ayophuma athini ama-results ayophuma ebeda bayobuya futhi kube ngabantu abayiqhubeka benza istrike ngendlela abajabulisayo bona. Kodwa-ke ngenhlanhla ngiyabona ngathi nje kunoshintsho kodwa ngathi wonke umuntu nje ojabulile kodwa sikuyazi ukuthi uhamba njani kodwa ngisabona nje isifumfumo senjabulo.
Yes, kuthiwa-ke ngokuzwa kwethu njalo lokubikwe yilaba kade bekhuluma besethula impumela yokhetho bathi ukhetho lolu lwawinwa umnumzana uDaniel Chapo weFrelimo. So-ke singazi khonapho ukuthi abaphikisayo bona bathini nxa bezobekhuluma loba nje ulimi lwabo luzima ukuthi luzwe.
Kwamanje ngisamele ngisalindile ngizwa ukuthi uhamba njani then lokho kulandelayo ukuthi ubani owinile ubani oluzile basazokhuluma then sesibona ngesimo ukuthi kuhamba njani emgoqweni kuvulekile noma baqhubeka benze istrike siba worse kuvale yonke into.
Ye, akusitele ngesimo sabatshayela izimota khonapho ukuthi lethuke kanganani.
Thina singabashayeli bama-truck sithengiswe ukushiswa ematrakini, ukushiselwa phakathi ematrakini ngoba basitshela ukuthi abasifuni. Then kwaba khona amathraka abanjiwe bawcross umgwaqo bavala bathathela ikhiye ayimina ngenhlanhla nomfowethu sisesabaleka nje kodwa sisin between strike phambili kune strike emuva kune strike asikwazi kuya phambili asikwazi kubuyela emuva njengamanje sisecenter lapho silinde isimo sibone ukuthi kuyohamba njani
kungaphi impofu xa ungatshela abantu kwezethu bekuzwa sibili ukuthi usendaweni enje njalo lokuthi isimo sangona sinjani
mina lapho engikhona ngisemaputo ematola next to N4 ila engicashe khona awukho kude kuyamuva mangibuyela eport kodwa mangisiya phambili ngizoba ngikhona nje eborder ngisendaweni abathi imatola it's a small town
ye khona lapho kuthule kumbe kunjani njalo ucathe endaweni njani
hayi kusathulile nje okwamanje njengoba ngila kunepolisa nje elikhuluma lami ngizocela ukuzwa lepolisa ukuthi lithini
Umnumzana Forgetting Mpofu ngodabuke eZimbabwe otshayela imota ezinkulu obexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 eseMaputo kwele Mozambique. Izizalwane zeZimbabwe ezisebenza kwele South Africa zethula injabulo exubene lokudana ngokuya ekhaya ukuyathakazelela ikhefu lekhisimusi lezihlobo labangane. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
KwabeZimbabwe abaningi abasebenza kwele South Africa isibojiwe imithwalo ukuthi abanye amabombo avela selubhekise ekhaya. Katapanye vele sebekhonale ukuyathakazelela ikhisimusi lesihlobo labangane. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Gretman Khwebu uthi leyathi liphuma elanga lwesithathu esesemzini wakhe eChangwa ePlumtree.
Mina isizathu nje sokuthi ngekhaya yikuthi vele mawukhulele emakhaya wazala emakhaya la akumelanga ukhohle mawusemsebenzeni kudiaspora ukuthi ikhaya likhaya kumele ukhumbule abantwana akhumbule umndeni ikhumbule izihlobo kumanje nje ngikhuluma abantwana bevele sebengiwhatsapp ubusuku le mini bethi baba ukuya nini so lawo ba-excited kakhulu ukuthi ubaba uya kuya ekhaya
njengokwenziwa emizini yonke uthi usevele wathola umlayezo oqinileyo ovela kundodakazi yakhe uJennifer Junior upuntshupuntshu umuntuza emtshela ukuthi bamlinde ngabomvu.
Baba libuye, libuye ekhaya, lingahlali eGoli. Lisiphathele ukudla, nezicathulo, nezikushus, lengwani yesanet. Inthengele lamagogoros.
Unkosazana Pamela Ncube laye uthi ulubhekise ekhaya kokodlwayo uMahlaba ithwale, loba nje kungathi lizabamunyu kakhulu lelikhisimusi.
Uyanyathela ekhaya lapho isifusiso yinto nje esengiyifosela manje kodwa hayi so far umnyaka ubunzima kakhulu ubunzima yikho kungenza sibili ngize ndicide ukuthi hayi ngiyanyathela ekhaya mpela because maybe ungavuleka mpela khona ukuthi la ulala ukhothwa izinyanya zangini
Ngosazana Sthembinkosi Sikhosana yena uthi udane kakhulu njengoba engasoke enelise ukuyabona izihlobo ematopo ngelanga lekhisimusi.
Sizathu ukuthi niyasebenza kodwa sithi abahambileyo labasahamba basendleleni ikhisimusi enhle nomnyaka omusha obuyayo omuhle liphephe phela emgwaqweni womkhaya. Mamuntu sisizwe diniwe akapaki imoto alale
baningi njalo bafisa ukuya ekhaya kodwa baxa kwesimo semali isizalwane seZimbabwe umnumzana Godfrey Viki uthi bangalahlithemba ngathi njalo ufisela imuli yakhe ikhisimuse lichukela kibo ekhaya esilobela
Makwehlule bakithi kwehlule mina nginguGodfrey Viki ngithi kimi lonyaka kwehlule angikwazi ukuphumelela ukuya ekhaya Hayi ngikhisimusi enhle bantu bakithi kayibe enhle ikhisimusi ohambileyo uhambe kahle oseleyo nawe ngapha sala kahle ungazwazithola usicindezela ukuthi hayi bahambile mina ngiyehluleka awehlulekanga bakithi izikhathi azifani
abezimabhe laba bafisela abantu bonke ikhisimusi ehlabusayo babuye baxwayise njalo abahambayo besithi ukujaha akusokufika kanti njalo kwabaphuza okudakayo bathi ikusasa liyabekelwa Melestudio 7 eJohannesburg kwele South Africa ninguthuso khumalo
Kudaba olufanayo izizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe zibuye ngobuningi lonyaka zizodlala ikhefu lekhisimusi lezihlobo labangane. Iningi lethi ikhisimusi lilanga okuhlangana khona izihlobo, kudliwa kujatshulwa kuxoxwa indaba ezimnandi, yikho nje libuye ekhaya ngoba phesheya abahlala khona ngalesi sikhathi kulamakhaza njalo kungela zihlobo. Abanye bakhala ngodubo lokuswelakala kwamandla kagetsi, amanzi lemigwaqo efileyo besithi kuphazamisa ikhefu labo. Kubika intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisaspanda.
Kuyaxokozela ezilindweni zendizamthina kweminye imingcele lezilindweni zamabhasi okulabadabuka eZimbabwe babuye ekhaya ukuze ekholise lezi hlobo labangane ngekhefu lekhisimusi. Unkosazana Nobuhle Hadebe ohlala eLondon ebeselubhekise emagcekeni endizamthina ezamhambisa koBulawayo uthabe okumangalisayo.
Ngikhangelela ukuyadlala ikhisimusi ekhaya eZimbabwe, sihlangane nje labangane lezihlobo, kube mnandi, kudliwe nje, kujabulwe nje, kube mnandi nje. Ikhisimusi yona lena esasiyidlala nje kudala, cause we miss that, siyakukhanuka nje khonoko.
Unkosazana Nothando Dube osesendleleni esuka eBrithani siye ekhaya uthi ikhisimusi yekhaya uyithandela ukudla kwesintu.
Ngisendleleni khona lapha yokuya ekhaya, ngiyadlalela ikhisimusi khona ngoba yangapha UK ayikho mnandi, so ngifuna leya ekhaya, ya lapha engizokholisa khona, ahlaba khona imbuzi, ahlabe khona inkukhu, konke nje sijabule sidle nje zwalesisemasimini abolude obodelele unini sako sakucina.
Omunye ohlala eBrithani osethelekile koBulawayo unkosikazi Nozipho Ncube.
Ekhaya bakithi kumnandi, hayi UK le yabuyayo, hayi akula even family time, kodwa ke sihlale siyose inyama kuyasinatha ezimnandi, sizikholisele nje le muli, uyazofile free lawe nje ube lokuyi-social life nje labantu.
Umnumzana Zibusiso Mabuza ohlala esihlako leBrithani uthi simo kuye sibi ngoba kana mali yokuya ekhaya.
Ngidecide ukuthi hawu ukuthi umuntu azisebenzele ndisiye lapha abathumezele, at least bebe bona bebe le mali bedle, than ukuthi sihlambe sonke ngisekhaya. Hayi, imali zangkhona ziyangena ziphuma, ndoda ziyangena ziphuma, hayi kubi kubi.
Umnumzana Dumisani Gumbo laye kahambanga ekhaya.
Bengilethuba sisho lokuthi ngibuye ekhaya ngizodlala ikhisimusi, kodwa ke manje ngapha emsebenzini basebesithi bani bafuna nihlale nisebenze phakathi ngayo ikhisimusi ngokwayo. Ngase ngisithi lami bekukimi ukuthi ngivume kumbe ngale, ngase ngisithi yekela ngivume njengoba kuvele kule somiso esinje. Ngakho-ke ngasenzithi hayi mina ngizahamba-ke ngabona kubo phambili le umnyaka ozayo.
Iningi likhala ngemgwaqo efileyo. Umnumzana Nathi Owen Ndlovu uvela eSouth Africa njalo sowakha umuzi ensuza.
Kuhle ekhaya, izulu linile, siyalima siyahlanyela, kodwa kulento eyi-one engidanisileyo, imigwaqo yethu ayisalungiswa asazi izolungiswa nini. Ngiphose ngawa ngemoto koBulawayo, ngihluleke ukulala ekhaya. Uma ngifika kunamanzi, akunamagesi ekhaya, kuhle kumnandi. Inkinga umgwaqo wethu uVictoria Falls, ngeke uhambe ngemoto encane. Yiyo into engidanisileyo uma sisicompare laphesheya, lapho esuka khona kubo mzansi e-Afrika.
Olwela amalungelo oluntu esebenza namabandla enkolo ezijiyeneyo umnumzana Qobo Mayisa uthi isimo sibe eZimbabwe okuza kwenza abantu bengakholisi kahle ikhefu lekhisimusi.
Suka kube ngani umunyu lo nyaka ngoba abantu kabalaqiniso, akulamanzi, akulamagetsi. Isifiso sami ukuthi aluba izinto lezo zingalungiswa, abantu bakhululeke baqhubeke nje ngempilo zabo, bakholise ikhefu leli elekhisimusi.
Osebenzela inhlansi yabathola abantu ezisuka kwele South Africa zisiya eZimbabwe, Air Cross Border Association Transporters, umnumzana Bongani Moyo uthi basebenzile kakhulu kuleli khefu.
Siyabonga kakhulu, abantu babuyile, babuye ngobuningi babo. Sizozama futhi ukuthi sibabisele futhi ngoJanuwari. Abadala siqakathekisa ukuthi abantu bahambe kahle, bengalahli izinto zabo, behambe ngokuthula ngepeace, bebuye emakhaya bezobona imuli zabo.
Kuduma ingoma yonke indawo, abanye ngabachadisayo, abanye banemcimbi, abanye njalo bazigitela ezindlini lemakhaya. Ezitolo kuyaxokozela, kuyanathwa, kuyadliwa, imbuzi lenkukhu ziyadliwa kunye nempita yolude. Yibo umnandi bekhaya obulandwa abaningi abavela ngaphandle kwelizwe. Ngimela Studio 7 koBulawayo ngithi halala, Merry Christmas. Igama lami ngu-Ezra Chisaspanda.
Sike sizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele South Korea lithi ele North Korea lilungiselela ukuhambisa amanye amabutho kwele Russia ukuyalwisana lele Ukraine. Ele Israel lihlasela ngamandla eGaza osekubele abantu abedlula amachumi amane. Le yi Studio 7 esakaza eZimbabwe elisizwa siphuma ngapha eVoice of America sise Washington DC. Kweziphathelane leMelika, uMnumzana Joe Biden ngomvulo uxolele izibotshwa ezingamachumi amathathu lasikhombisa phakathi kwezingamachumi amane ezagwetshelwa ukufa. Izibotshwa lezi sezizahlala entolongweni okwempilo yazo zonke. Lokhu kuzase kusele amaviki ambalwa ukuthi osanda kukhethwa ukuba ngumongameli uMnumzana Donald Trump okhuthaza ukutshesiswa ngokubulawa aphathe intambo zombuso. Isinqumo lesi sisindise abantu abatholakala belamacala okubulala, kugoqela ukubulala amapholisa labebutho lalabo abatshontsha emabhanga kanye lababethengisa izidakamizwa, labanye abalamacala okubulala abalindayo lezinye iziphathamandla. Abathathu abangaxolelwanga ngu-Dylan Roof owabulala abansundu abayisishiyagalolunye abebandla le-Mother Emmanuel AME Church eCharleston, eSouth Carolina, owabhubha kwimincintiswano ye-2013 Boston Marathon uJoker Shana Eve kanye lo-Robert Bowers owadubula amalunga ebandla le-Tree of Life Synagogue ePittsburgh ngomnyaka ka-2018. Amalunga la alichumi lanye. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa loMnumzana Tim Moringai olandela ezombusazwe weleMelika.
Ukuxolela okwenziwe ngomnumzana Biden is a natural commutation okwenzakalayo. Ukuthi bazaphuma ejele kathesi, hhayi asikubone lokho, baphongukommuter from his death sentence of ukugwetshelwa ukufa to maybe life in prison. So khonapho kuzathatha mbeni isikhathi esithize ukuthi banikwe iparo or babe eligible for paro, ngoba kathesi sebefakelwe life in prison kufanana lokuba kudetente but in a longer way.
Ukuxolela kwababotshiwe lokhu kubaphathisa kangakanani, njalo kukhethwa abantu abanjani?
Ukuyenza kwabo ngama-behaviors angane ayanceda ukuthi sebebuyela into society, yikho kuba okuncedisayo ukuphuma ma benza izinto zonalezi njengokuparticipate in ama-program ebuyesikolo and into ezinjana. But hayi khonokho kungathiwa sokuyi-trend enzakalayo all over the world ukuthi ama-death certificates ekhishwa, ngoba bathi abantu bona labo kumele babhadale into izigebengu ezayenzayo zonalezo. So hayi khonokho siyakubona ngathiwa is a natural thing ezenzwa ngumongameli yelizwe.
Bakwamukela njani abantu lapha eMelika?
Ukuthi abantu bakuthatha njani? Mina mbona ama-families abantu bona laba abafelwayo or depending ngokuthi i-sentence yangkhona yayifakelweni, yibo angangathiwa bayalezikhalazo, ngoba abantu babo they are not coming back, but isigebenga sona leso is going to have a chance to live and actually aphume ejele and revive their lifestyle.
Nxa sikhangela kuminyaka edluleyo, ukuxolelwa kwabantu abayabe bebotshiwe kuvele kuvame kangakanani ekupheleni kwe-term kamongameli?
Ama-commutations zokuxolelwa okuyenza ngu-president over iminyaka edlulileyo, it's a natural thing. Abanye ama-president bakhipha their political friends, abanye bakhipha abantu abangantsha babe bancwethi. Siyabona uMnumzana Trump uthe esengena kuzaxolela bonke abangeniswa ejele ngendaba zikaJanuwari. So khonapho hhayi it's a natural thing yenziwayo ngo-president and abanye they think it's a good thing, but abaningi bathi hhayi lokho akuright.
Umnumzana Tim Moringa yilandele zombusazwe leMelika ubesecingweni leStudio 7 ekhonapha eMelika eOhio. Ingcwethi kwezempila kahle zithi kuyingozi ukunathisa abantwana abancane amafutha ngenjongo yokuvikela imikhuhlane egoqela esisu. Zithi akukhathalekile ukuthi amafutha la akhudunyeziwe kumbe hayi, ngoba ayadala uqweqwe phezu kwamaphaphu okubangela ukuthi kube nzima ukuba umoya udlule nxa umntwana ephefumula, ukuze kudinge ukuthi ahlinzwe kugeziswe okungabangela ukulahlekelwa impilo. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Udokotela Mbonisi Dube uchasisa ngokuqakatheka kokumunyisa abantwana okwenyanga eziyisithupha kungekho okunye abakuphiwayo.
Iyenzelwa ukuthi sivikele abantwana emkhuhlaneni, ngoba uchago lukamama lusoft lusmooth, alulimazi amathumbu omntwana. Umama mayelegcikwane kakhulu le-HIV, nxa engayenzi exclusive breastfeeding kuyayehlisa amathuba okuthi athelele umntana akhe igcikwane le-HIV.
Udokotela Dube uqhubeka echasisa ngengozi ekhona ekunikeni abantwana amafutha lokunye ngekhaya kungela silinganiso esiqondileyo.
Amafutha ukuze egayiseke esiswini afuna ama enzymes le bile enengi. So umntwana uyabe samncane, engaphiwa izinto ezinjalo ezinjengamafutha kuyayenza ukuthi isisu sakhe sicine sesine pressure yokwenza ama acids amanengi. So yikho siyabe singakukhuthaza ukuthi umntwana aphiwe into ezinjengamafutha or any home remedy. Ngaphandle kwalokho, ama remedy angikhaya, ama home remedy lawa ubungozi bawo obukhulu futhi ukuthi kabi le dosage.
Unkosikazi Nothabo Ncube isakhamuzi sakoBulawayo uchasisa isizathu sokunathisa abantwana amafutha.
Cooking oil ukuthi sinathisa abantwana. Kungenzeka kwesinye isikhathi ukuthi umntwana angabe elo denda isehluleka ukuphefumula, ukuthi udendo langathi ama-cooking oil sabe senzeka ukuthi udendo lona lwehle lwente lwe phansi luphume ngapha nxa sesiya ngaphandle, lanxa kuwukuthi mhlawumbe ekhwehlela evaleka. Asimnathise eqanda, simnathise egudumalayo.
Unkosikazi Margaret Msipha olosana uthi ubejwayele ukulunathisa amafutha kodwa usesesaba ngemva kokufundiswa ngengozi ekhona.
Esikhathini esiningi abantwana abancane bayabe betshilwa, ugcine ungasakwazi ukuthi kuyini okungamsiza. Kunesigudumeza i-cooking oil sibanathisa, njengogogo babesitsho ukuthi i-cooking oil egudumalayo iyanceda kakhulu. Yikho kwenza lathi sigcine sesiyisebenzisa ngoba umntwana uyabetshilwa abe ngcono nxa usumnathisile. Ngokufunda esikutshelwa ngabezempilakahle ingozi ekhona sesisesaba ngoba kubuhlungu ukulahlekelwa ngumntwana.
Ugogo Nomathemba Sithole isakhamuzi sakoBulawayo enketha uthi kuyini osokwatshintshayo ngoba ababo abantwana bakhule benathiswa amafutha nxa bephathekile esiswini njalo belokunye okuhluphayo. Inhlanganiso ye-Pediatric Association of Zimbabwe ekhankasela impilakahle yabantwana ithi i-cooking oil akumelanga isetshenziswe ebantwaneni. Ithi i-lipoid pneumonia ngumkhuhlane wamaphaphu obangelwa ngamafutha, njalo abantwana abayisilinganiso sokulitshumi lasikhombisa ekhulwini i-70% sebengaba lomkhuhlane wesisu oye-gastroesophageal reflux disorder. Umkhuhlane lo ubikwa unzima ukwelapheka njalo ungabangela ukulahlekelwa yimpilo. Ngimele iStudio 7 yakoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Uprofeta Walter Magaya, uBenjamin Mwarwari, Themba Mliswa loFarai Jere sebesuswe kukhetho lukamongameli wezifa oluzaqhutshwa ngoZibandlela. Idale leZifa Electoral Committee alivezanga ukuba basuselweni kukhetho lolu abanelaba sehlulekile ukuxhumana labo njengoba bebengaphenduli omakhalekhukhwini. Abazancintisana kukhetho lolu nguMarshall Gore, Philip Mon Machana, Nqobile Magwizi, Martin Kweza, Twine Piri lo Makwinji Soma Piri. Kuzaqhutshwa njalo ukhetho lomsekeli kamongameli lolwamalunga eZifa Board. Ukuhlaziya udaba lolu Gibbs Dube Studio 7 uxoxele uThandazani Zimbwa, ingcwethi kwezemidlalo ezimeleyo.
ngendlela into ezihamba ngayo ngalo umnyaka naloko kwenzakala namhlanje kuthengisa ukuthi kuyahluzwa njalo umuntu ofunekayo bayamazi isiphatho sakhe lokuthi kwela izolo ezenguquve minjani lokuthi uma emile emele inhlanganiso yezenguqu uzaba ngumuntu okhangeleka okunganani kulandelwa imithetho evivekiwe kuke kwaba lokukhonona kakhulu mayelana ngendaba yokubana okhokhela kumele abe le 5-4 kodwa ngumbono wami njalo kuqakathekile ukuthi yena ozabe ebambe isikhundla ngokugcina kumele abe etshengisela ukuthi kwangena sivile esikolo njalo kulokuzwisisa okwezemfundo ukwenzela ukuthi azwanane phela labanye nanxa kusiba le mthetho kodwa wangena esikolo uyakhona ukuthi azwisise indlela yokuzwanana labanye bezinkokhelo.
Ye, kodwa ngazikhangela uBenjani phela lo para ejele lapha ungani akuhambanga kuhlela.
UBenjani umdlali olendumela sibili kwezomdlalo wenguqu njalo abaningi bebekhangelele ukuthi engaba ngomunye ozancintisa kodwa mhlawumbe ngelikabathi emaphepheni kulamaphepha angasukanga yenela angazi kumbe ngawesikolo angisakuqondisisanga kodwa ngithe ngisithi ngiyawuhluzisisa bekungathi mhlawumbe kulamaphepha angekho okwakumele abe khona ma besithi bayahluzisisa ongakhokhela ngike ngahluzisisa njalo indaba kafarigerian obekhokhela i-case ngathola ukuthi bathi kulobe kulokungazwanani kokubana wayeke watshintsha ibizo lalela aselisebenzisele ukuthi farai khona phana ungathi kukhona kade kungacacanga mhlawumbe yikho kuqine kusenza ukubana engenelisi ukuya phambili ukuthi ayencintisi.
Lo nguthandazani Zimbwa, ingcwethi kwezemidlalo ezimeleyo obexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 ekobulawayo. Okwanamhlanje sizigqibe ngodaba lokuzilibazisa, sihamba lomculi kamasikhando sacathulayo uNtwenhle, yena odabuka esigabeni sakohobhodo ePlumtree.
Siyaphila lokho mntenhle isidomo umvodalani odakwa phansi plumtree kovoto ukuthi ngizokuzwa umnyane zokuthi ilanti lizophuma ngokudala futhi bangela kakhulu abantu bakithi bezame lokho simamela isisapoti ngokuqiniso.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ukuhlala mdlali eSouth Africa yilapha eGoli. Inamba engitholakala kuyo ithi yona 071-029-1204. Itholakala kuWhatsApp. Ingoma ziyatholakala online kuzonazo iy'toro ezidayisa umculo online ongangokuthi zitholakala ku-YouTube kakhulu kwamanje.
Abalandeli ubatshiyela waphi amazwi?
Ngabe ukuthi abantu ngisapoti ngikhombisa uthando kungabi khona udlami ngawo ngoba ingoma zami ziyakha futhi zinothando ziyakhalisa zimnandi ziyajayivisa kumnandi.
Sibonge untungameli Nkomo osipheke uhlelo lwezingoma olujabulisayo. Okwanamhlanje muli eZimbabwe sibonge kakhulu olivalelisayo ngutabo kancube lilali.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.